Idamu leli elibizwa ngokuthi iZiminya Dam elasungulwa ekuqaleni komnyaka ngokutsho kwengcitshi zeZimbabwe National Water Authority elizakhayo lizakuba yisilinganiso somango angamakhilomitha amathathu lengxenye 3.2 kilometers. Umnumzana Alois Katsande obona ngokwakhiwa kwedamu leli utshele umsakazo weStudio 7 ukuba sebesebangeni eliphezulu lesakhiwo lesi lapha abagebha khona imingcele kanye lokusukumisa imiduli ezabamba amanzi amanengi azasetshenziswa izakhamizi ukulima okutshiyeneyo. Uthi kukhangelelwe ukuthi lomsebenzi ugqitshwe ngomnyaka ka-2025.
The idea is this project should be completed at the same time. To say we should have the dam completed.
Lokhu kufuze sikwenze siqede isikhathi sinye, kugoqela ingadi zokulimela ukwakhiwa kwesititshi sokupheka amagetsi kanye lokwakhiwa kwendawo okuzaphekelwa amanzi ahlambulukileyo enkayini. Lindawo izavula nxa wonke lokhu sekwenzakele. Okwakhathesi silabaphenya ukuthi amagetsi zapheka ngakanani, njalo sihlose ukupheka amanzi ahlambulukileyo lapha azaphiwa izakhamizi emathetshaneni lesikolo, njalo sizafaka ithara isuka enkabazwe enkayi izobamba kulindawo.
Ngokutsho kukahulumende kuhlangothi lwe-Transport and Infrastructure Development, idamu leli kanye lezinye intuthuko okubikwa lizwe zalazo lizakwakhiwa ngezigidi zamadola emelika ezedlula kancane ikhulu lamachumi amathathu amadola 132 million. Ukatsande uthi lintuthuko yenzelwe izakhamizi ngemva kokunanzelela ukuswelakala kwamanzi ngemfanelo kulo umango kanye lamathuba emisebenzi abangaziphathisa ngawo.
The main of these projects which are being done for the community, so maybe just trying to replicate that.
Lokhu akusikho kwabosomabhizimusi abalimayo, kodwa ngokwezakhamizi njalo yibo abangazikhethela indlela abafuna ukulima ngayo bethole inzuzo.
Umnumzana Bona Mahlangu usobhuku weMenda Village uthi njengenkokheli yomdabu bayayamukela lentuthuko.
Le intuthuko enhle kakhulu ngoba owakhesi abantu abethu baqhatshiwe khaphana abaningi. Sikhangele ukuthi ngemva kwalokhu idamu leli lingabangusimuli lekharibhu ngoba kuyabe sekulenhlanzi eziyafakwa khona phana edamu. Ongaba ngama-tourist attraction bayabuya labo bezobona ngoba kuyabe kuyinkalatha yedamu eliyaba ulekharibhu omncane.
Umnumzana Norman Ndebele ukhansila omele iward 19 laye uthi lintuthuko idale amathuba emisebenzi esigabeni lesi.
Kube lusizo kakhulu abantu bevele kungela ndlela esingathola ngayo imali. Abantu bebethwele nzima kithi lukhulu kwadula, kodwa at least abantu kade sebethola imali.
Ngokutsho kukaKatsande, abantu abedlula ikhulu lamachumi ayisikhombisa baqhatshiwe kuleli damu, kodwa ukhansila Ndebele uthi iningi lisebenza imisebenzi engatsho lutho.
Kugcwele kakhulu i-general hand, yibo abaqatshwa kakhulu. Aba beqatshwa bekhangela abanye bayagebha, abanye bayenza nje imisebenzi ekhangele then skilled people balutshwana, but sesilaba abanye ama-drivers amanye abarekruthe khonapha abadriver ama-scavators lama-tractors.
Idamu leziminya ngelesibili elakhiwa nguhulumende kusabelo seMathebeleland North ngemva kwegwayi Shangani Dam, yona ekhangelelwe ukuqeda uhlupho lwamanzi kubahlali bakoBulawayo lokuthuthukisa ezokulima. Uhlelo lokusebenzisa amanzi adonswa edamu leli lwasungulwa ngomnyaka ka-1912 lwaphinda lwathathela phezulu i-National Matabeleland Zambezi Water Project. Uhulumende waqhasha abavela kwele China ukuba belakhe bebambisana lenhlangothi ezimbalwa zelizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseNkayi, nginguNokuthaba Dlamini.